Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 nempalakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe the National Chiefs Council ba phamanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiko besedeswa amacala anzima nje abo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni abe lamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba we High Court kobulawayo kusasa bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esathathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapholisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni entaba zinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe the National Chiefs Council ba phamanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even International Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014, and ngemthetho omutsha weconstitution yeZimbabwe esisebenzisayo bekufanele iqale ithethiswe icala nxa banilecala izizathu zangkhona ukuthi phambanise ngasaziswe le mpumelelo yangkhona eyaziswa. Konke lokhu akwenzakalanga. Esibonile sibone into ezibhalwe emanyuziphepheni la ku-social media, awula muntu oyakhuluma le nduna ukuthi wenzakalani. Sise sazwana namhlanje emini sesivela bona uTewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi sikuletha ku-social media ukuthi liqiniswe. Inomgqibelo ebusuku uwaba le mizamo yokuthi bentaba zinduna kuyethathwa imota lempahla zinduna ngamapholisa lo DA. So konke lokhu besingakabi kwazi, and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezinduna lo chief.
Deni kandiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansili yezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancinyane ndiweni isikhulumeli somdeni wakhe uchasisa abakwenzayo.
Besicocacocile nje kodwa kusindele umfana ukuthi asiyo ngoba kakho. Sizakwale something umfana angasiyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhetshu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe unduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke eyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki. Ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhona onayo kondiweni iminyaka yonke le bekuthulelweni kuthule kadezi ngoba esekhulume ngelegitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle abantu.
Kusenjalo abantu abasekela linduna entabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogajalwe Zak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana wavalelwa estoksini seRothville esithiwa singcole okwesabekayo. Umchuchisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale leHigh Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso sebail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi iconstitution ithini nxa umuntu esetheswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangirayi labanye abezepolitiko besetheswa amacala anzima nje abo treason bephiwa ibail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi imnike ibail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha njalo sile extradition treaty le-South Africa nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale nxa engabaleka uyenelisukuthiaphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu ibail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethwandaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethwandaba zingachaywa obala, kodwa ke kule overriding concern in terms of i-constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyi-public official balalilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kumbona la macala bathola ukuthi baphiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Alo-ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokhu vele sekusitshengisela ukuthi abantu laba abasibusayo lawa kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Yikuhle ukuluza, kanti bayamhlukunxa phela sungasathanda umuntu uyamekela ahambe abiyele ayiyibo, usabuza busamhlukuluzelani usumbophisa. Hhayi, akusuwo buntu lobe sibaziyo thina.
Ngokubona kwakho engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bezithatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayeyisenza ngoba umkakhe wayengumongameli kwelizwe. So kuyokuyisingathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Loba wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi yindlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izakhi, ubona ungani yindaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izakhi mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawundlwango ezakhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezemadiamond etshiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithiwe khona habani lebophuthi bani ubani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngekukhangelisisa indaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ihlukuluza umuntu oyedwa bayesebelahlekile.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa nguKarisinyama,
idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile, njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuchiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, Kondolwane, Komadlambuzi, Komakhulela, eJijume, Komangubo, Kohingwe, Emalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo. Bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJujume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwo ngeNational Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kwamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizela.
Kwakulesimo yokuthelezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe campfire eJujume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi government ulalele oryasizwa abe lonqedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sicizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye-$205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Ukuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu elizakwena elisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivelela luwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingakuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phuthi egcizelela.
Lena idamu leMadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTokwane besokufithi idamu lakoganda e-Osabeni emangwe besokufithi le damu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yiKariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe-4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni ngohulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika leNorth Korea uStefan Bigan utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lomkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kweleMelika Defense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolweni saseNorth Carolina khonapha eMelika sibikwa sike samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigqile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okunenga sikuzweni kumevisigama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house and said liyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi nguyo yazi uzasinikeza abantwana. Even ama next door babonga ukukhuluma lesingisimango kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ini ndinotenda mjokola mwandi mpari za sakari.
Ina ngumuntu otembele kukulu mkulu. Ako ngazijela uba konke kusemandleni ake mkulu mkulu. Kunga kwa kizange kube intu engishupaye. Ngoba ngiyazi uba sizofika isikhathi sokuba nibe laye. Layo leyo ngane. Ngazijela uba abakhulumayo abakhulumi. Kodwa mina ngisoze ngatsho lutho kumngane.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye la kumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kunengi okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanyelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-sperm dysfunction ngesingisi ngokunye kukwande ukuba ludubo kukuba ukuba nilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Yikho abesifazana bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machupu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okunengi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi. Bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye, kodwa okuphumayo weziningi ukuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala eselomntwana, kube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga.
Indlela lesisintu siluphatha ngayo loludaba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga, uDubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangela dumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Usweswe ukhokhele iqembu le-FC Platinum laphutsha lisendaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise isicoco se-league. Kodwa ngokwakuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguye ozibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNorman Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuza kwenza abaqeqeshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Njabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu, ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu, bonke abantu abangaqeqesha benza kahle khona benganakwa. Abafana abaningi abakhochayo sibakhangelele phansi. Minisifiso sami besengokuthi khona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le-FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le-FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kwisigaba sezibaya salo umncintiswano, kodwa kalichubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe uthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekuseleyo ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Africa.
Njengomqeqeshi mina lokho ngifisa ukuthi ngale lokho ngiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke, ikakhulu ukuthi nikhona nxa sengike ngawina ama championship lama lower leagues athi sokusile ukuthi kona nginqobe kona le umncintiswano wezinkulu ngoba singakhangela iPSL yiyo yokugcina enkulu kona lapha eZimbabwe. Sibe sesikhangela la kuAfrika futhi amaphupho amazala lokho ekhona ukuthi ngenye yemini lami kuAfrika khona phana kuChampions League ngizama ukuthi kona mfinyele ukuthi kona ngifike kuma finals mhlawumbe kuyiwina liphupho lelo amaphupho esengafezeka.
Iqembu le-FC Platinum liphutshe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona eliqede le miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munye munye. Iqembu le-Capes United lona elikhokhele okwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphutshe lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munye mbili, ikanti iqembu le-ZPC Kariba yilo eliphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lathoba munye munye. Iqembu le-Highlanders lona liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamashumi amane lesithupha. Emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa eleMshoni Stars lona eliqede lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, eleWange lona eliqede lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa, eleTel 1 kanye leleChapungu wona aqede lile miklomelo ngamashumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa eleBulawayo City, eleWawa, eleTenax kanye laleCranbourne Bullets. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.